akulanto embi ngayo and akulanto empesabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu ngakho kumele sibatshele ilizwe eliphilayo pho ibhili leli lifakelwe wenqabe labantu laba kade sibehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners mayelana ngeZimbabwe iAmerica, iBritain, iGermany amazwe wonke nje amanye akulelizwe ozalizwa lihamba abantu balo belingcolisa phandle nxa kusonakala kubonakala phakathi bekulungiselwe phakathi sibonile vini ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba lezinto ezingahambanga kuhle kule Melika kodwa bantu bakulungisele phakathi kona phana bezange bephume abazange bedinge uncediswa eZimbabwe abazange bedinge uncediswa beyi-journalist evele eZimbabwe kumbe ipolitician evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojukela ebandle ebandleni phandle le bakulungisele phakathi okanti thina abethu abafuna ubana begijime benquma ngamaganga beze beyofika kubojeni babefike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini
sibhekane lale into lali nyamazana okuthiwa yi-patriotic bill angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achiveni uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ubhongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya ungatshela omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele ungatshela ukuthi liyalamba yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-P F ukuthathe singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha sibabonile betshontsha igolide ama-diamond bayaqeda babulala abantu etshiyatho bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulumi into zangekhaya labo ke asebebulele ilizwe is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho yiyo i-patriotism na why lingazange libhale ukuthi ozatshontsha elizweni siyamthathela i-citizenship yethu ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathele layo yiyo phela i-patriotism thanda ukuthanda ilizwe akutho ukuthi ube lisela ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa siyabatshiyelani belihuquluza kanje
besalanje
ukuthi umlalazi asukume aye tshela abangani bakhe ukuthi heyi ngiyatshaywa ngale
golide mphendule khonapho
umlalazi uqinisile sibili nxa sifuna ukufika kustage yokuthi bona ungaba umhuquluzi wenotho konokoke corruption lani lakho vele kumele kungene ukubana kube nesithenziso esikhulu kakhulu njengalokho okwenzakala even emazweni awe-China ngani ukuthi vele ungayenze njalo bakumisa phambi kombhobho nje ukuhle kube nguwe sewuchulela amagugu kuphele lokho ngoba lakho kunokona vele ngikubulala ilizwe asikufuni phela lakho thina konoka kanti abona iZANU-P F ayimanga ukuvumela i-corruption never ever ever asikaze sihlale phansi emhlanganweni silibona ya amanti oba-corrupt abantu ababa-corrupt abanye bacatha ngebizo lethu kodwa inzunzo ze-corruption yangkona leyo azibuyi kuZANU-P F ziya ezikhwameni zabo personally lemoli zabo i-patriotic aid le angazi ukuthi una bayethukani namhla bayibone ngantu ayinyamazana embi kanti umlalazi enje so ngiyamazi ufundile have you ever familiarized yourself ngento kuthiwa yi-Logan Act e-United States of America na kume even yona i United States Patriotic Law Bill ayashayelwa ku George Bush ndingawo 2001 nxa ngapha manje eyafakwayo kono kube prevent kono kuti yona they are criminalized kuti yona ophume ukukhuluma nge America ungena mvume evela kuhulumeni
mlalazi uyakhuluma ugolide la
labo bantu asebe bakhuluma ngoba uma bekhuluma bakhuluma okumceke. Ngike ngabona isikhulumeli se-Triple C uFadzayi Mahere ekhuluma into ezenzakalayo kanye kanye uthuma ngeke aziphike izano ngeke iziphike ukuthi itshaya abantu ngaphi ukuthi ibophe uJob Scholar yabophe ubani bani yabopha lobani into ezisegcekeni kathi kufihlwani emavikini aphelileyo ngibheke kwamanye amazwe umongameli we-opposition e-South Africa uJulius Malema ubekhuluma le-BBC akazange agongodwe akazange akhethelwe i-Patriotic Day